Ukhala iphikile fotsholo ku-WhatsApp esigabeni senyandeni lapho mama abaqoqane khona belenjongo ukuthi bazithuthukise bona lemuli zabo ngokufuya inkukhu zekhaya. Abesifazana laba bazakhela ngokwabo isilugu senkukhu bencediswa ngowesilisa oyedwa kanye lenhlanganiso yeMasakane Trust. UNkosazana Sibusisiwe Ndlovu unobhala jikelelo wenhlanganiso yentuthuko njalo ukuthi bangene bengomama kuphela ngoba kuyibo abathola bunzima emakhaya.
Esakubonayo ukuthi siphindene singomama kodwa ukuthi inhlupho eziningi emakhaya zikhangelelane labomama ngoba lo mntwana noma elambile ubuye khala ebamba isigqoko sikamama akayebambi isigqoko likababa ma ekhaya. Wonke even lobaba laye noma evele etshwaleni uyabuye buza umama ukuthi kudliwani noma engathenganga lutho. Sase sibone ukuthi ngcono sizithuthukise.
Ugcizelelo wathi njengabafuyi benkukhu abasacathulayo basaludinga ulwazi lokufuya ukuze uhlelo lwabo luphumelele.
Sisadinga usizo olokuthi sincediswe ikakhulu ngokudla kwenkukhu njalo lenkukhu lemfundiso futhi ukuthi sihambe siye lokhu abathi look and learn ngoba kwesinye isikhathi ukufunda senza ama-workshop awungeke ubambe njani ukuya ku-look and learn siyabona ukuthi abanye abayenza njalo bakwenza kanjani.
UNkosazana Rose Moyo umgcini sihlalo wentuthuko uthi bakhangelela ukuthi bathole imali ezabasiza ukuhambiseni abantu ababo ezikolo.
Ezemakhaya lezi kodwa ziyaze yize sesisiyala 650 okwakhathesi manje ukufundisena abantwabethu lokuthi lathi sizikhulisa nemali yaritshebe lokuthi asifike futhi ukuthi singazifuya kube zinkukhu ezathi ziphelelelo lazo kukuthi kube yi-business engapheleli.
Kodwa isibo bonke omama abanelisa ukuthi baziphandele kulesi sigaba. UNkosazana Sophie Mlilo oleminyaka yokuzala efika phose ekhulu 97 uthi uyaludinga usizo kuhulumende ngoba engesenelisi ukuthi avuke azenzele.
Manje sengiyintandane sesithi ngoba ngihlezi lapho isikhalazo sami nje singahlangana lo Nkulunkulu ukuthi uhulumende nje abe ngiphosela okuyimfuko isho isikhalazo sami. Ngibona ngivele ngizangikhazi lapho engaya khona. Abaphathi zohulumende loNkulunkulu amaphilisi ngibenzini. Ngibona ngiyadliwa emzimbeni kuvele kudla amathambo. Ukuhamba sokosana. Emehlweni asabona endlebeni nangesezi.
Ukansila weNyandeni uMnumzana Adam Bebe uthi omama bentuthuko baza kuba yisibonelo esihle kwezinye izakhamizi.
Kusithi kuyaba yisibonakaliso esihle kakhulu. Ukuthi kubonakala ukuthi omama bayakwanisa ukwenza ulutho luphumelele ngoba abanye abantu lapha kulesi sigaba sebecike ukujayela ukuthi iy'nzo zalapha ziphumeleli iy'nzo zalapha ziphumeleli kodwa ngalokhana njengobana i-roofing material nalanjeyithengelezi-trust ibathengela amazenge konke laphana bona omama badinga izitina loku ilezamende bathengele i-trust bona okwabo yikuvuka udaka.
Omama bentuthuko bathi bakhangelela ukuthi baqale ukufuya inkukhu zekhaya kumaviki ambalwa alandelayo njalo bazazithengisela iloba ngubani ozifunayo. Ngimele iStudio 7 eNyandeni ngingu-Albert Ncube.